isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 olwesithathu mhla ka 24 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idalele High Court lethule isinqumo sokuthi abemsakazo lamaphephandaba kahulumende bephula isisekelo sombuso welizwe ngokwethula indaba zokukhankasela ukhetho oledluleyo beyamele kuceleleza no-PF. Umchuchisi wakhokhela uphenyo lokucwayisisa ukungenela kwahulumende weleRussia kukhetho lweMelika kanye lecala eletheswa umongameli Donald Trump elokuzama ukuvimba lolu phenyo, umnumzane Robert Mueller uphe ubufakazi bakhe edalele ePhalamende. Ukusilela kwamaphepha lokulungisa amapasipoti kanye lezinye incwadi ezimqoka empilweni yabantu sokubangele ukuthi abanye abahlala emazweni balahlekelwe ngumsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Idalele High Court namhla lethule isinqumo sokuthi abemsakazo lamaphephandaba kahulumende bephula isisekelo sombuso welizwe iConstitution ngokwethula izindaba zokukhankasela ukhetho olwedluleyo beyamele kucelele ZANU-PF njalo besala ukwethula izindaba zemikhankaso yamabandla aphikisayo. Umahluleli wedaleleli eMaswingo uJustice Joseph Mafurise uthi iphephandaba leThe Herald lomsakazo weZBC bephula isahluko 61 sesisekelo sombuso sona esithi inhlanganiso zendaba zikahulumende kumele zisebenze zingeyamelanga kuhlangothi thize. Ngokunjalo uJustice Mafurise uthe kuyiwa phambili inhlanganiso lezi kumele zilandele umthetho ngokwethula indaba kungelahlangothi eziluthathayo. Lolu daba lwalukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezimeleyo eVeritas imelwe ligqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Doug Coulthard, yena utshele iStudio 7 ukuthi uyathokoza ngesinqumo lesi. Wengeze wathi sebemelele ukubona ukuthi abeHerald labeZBC basilandela yini. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association bakhuthaza ababhadalela indleko yokwelatshwa abePremier Medical Aid Association ukuthi kumele bahlawule odokotela indleko yezigulane ezingamalunga ayo. Bakhuthazwe njalo kulandela isilinganiso semali yavunyelwana lenhlanganiso ye-Association of Healthcare Funders of Zimbabwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bezima baveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisi nabo okwazisa ngesimo kundaba yokungahlawulwa lapho belaphe amalunga awe Premier Medical Aid Society. Unobhala jikelele wezima uDr. Sacrifice Chirisa obekhanya ethukuthele uthe udanisayo ukuba okwenziwa ngabe Pismas sekubeka impila kahle yamalunga ayo engozini.
The estimated figure is 60 million. It was 60 million, but now, since it was all dollarized...
Lapa sikhuluma ngezigidi ezingamajuma isithupha, 60 million, owe imali, abe Pismas, okumele bayihlawulele. Abanye baba medical aid laba, banganeno, basesele ezikwelete. Kodwa inkinga ukuthi abahlawuli ngesikhathi esabekwayo. Thina sithi kasihloniphele lezo zikhathi ezabekwa zokuhlawulela lezimali.
Esinye sezakhamizi seHarare umnumzana Charles Nyoni uveze ukukhathazeka ngesimo sokungahlawulwa kwabodokotela.
Into ecaphulayo ngoba mina ngibanjelwa imali every month ngingahola i-medical aid ithatha imali yayo. Ukuthi ngigulile umba ngigulanga ngakabalani lakho. Sengifuna ukuyalatshwa sokuthi i-medical aid yami kayikhokhi imali. Kuyabe kuvela ngaphi mina ngibanjelwa imali.
Ukhuthaza iziphathamandla zezempilakahle unyoni ukuba zike zikhangelisise lindaba ngoba izophazamisa impila kahle yabantu beZimbabwe.
Lokhu okutshengisa nje vele ukuthi ama medical aid society la vele kalani ndaba laba members awo, njalo kalani ndaba lokuthi thina esisebenza nokuphila kanzima sikhokha kanjani le imali ababefuna ukuthi siyibhadale njalo abasibambela yona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Collins Ncube uthi uyabubona ubunzima obubhekane labo dokotela labezima.
Okuqakathekile ukuthi khona abantu be Premier Medical Aid Association bebekwazi ukuthi uzulu uyobhadala imali ye medical aid ukuthi bathole isizo oluvela kubodokotela bethu. Nxa bengasabhadala odokotela kodwa thina sibhadala kibo ukuthi sithole usizo kubodokotela, angikhole ukuthi kungahamba kuhle khona lokhu, ngoba kathesi abanye odokotela bathi abasayithathi i-Pismas. Ma ule medical aid ye-Pismas bakutsho ukuthi asithathi i-Pismas, siza kwenza i-consultation kuphela, okunye lokhu suzamele uzibhadale nge-cash. So konke kutshengisela ukuthi khona kulobusela obukhulu.
Uncube uthi kumele luhlolisiswe lolu daba kudingisiswe okuyikho okwenzakalayo kilo.
Nxa sibhadala thina bakhweza anytime, nxa bona sokumele ukuthi babhadale laba abayibo abasisizayo bakhona, ngoba bona bayibridge nje kuphela ukuthi sifinyelele kubodokotela, otherwise akusancedi. Njengomuntu ukuthi mbhadale kathesi medical aid ngithi fingalo doctor nje ukuthi top up with this, or pay for a scan nje ukuthi top up with this.
Imizamo yokukhulumisana lo mkhokheli wenhlanganiso eye Premier Service Medical Aid Society PISMAS uDr. Farai Muchena yehlule njengoba ubengalusabeli icingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Abezima bakhuthaza njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC ukuba baqhube inhlolisiso kundlela imali esetshenziswa ngayo kunhlanganiso zama-medical aid eye-audit. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Iningi lezakhamizi zakobulawayo zithi azifuni ukuthi ukuqondiswa komsebenzi wedolobho leli kuqhutshwe ikhomishini ezabe ithatha isikhundla samakhansila ukuze kwenziwe olunye ukhetho. Ngakolunye udaba, umabhalane omkhulu wekhansila yakobulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube usekhweze emthethwandaba udaba lwakhe lokuxotshwa umsebenzi ngumsekeli kameya uBathabile Masuku. Sethulela lolu daba.
Kuphuma imbono ehlukeneyo mayelana lokuthi kumiswe umsebenzi amakhansila wonke akobulawayo, kufakwe ikhomishini ezaqhuba umsebenzi wokuqondisa inhlelo zekhansili yaleli dolobho ngemva kwengxabangxoza eqhamuke lapho umsekeli kameya elobele uTown Clerk incwadi yokumisa umsebenzi esithi akaqhubi kuhle umsebenzi. Umnumzana Dumisani Nkomo ongumqondisi weHabakuk Trust uthi umbuso wecommission ayisiwo cebo elihle ukuxazulula inkinga esiqhamuke kobulawayo.
Ye, kuliqiniso sibili ukuthi icommission asonto enhle, ngoba esikhathini esinengi isetshenziswa nguhulumende kumbe libandla lusayizana uphefu ukuthi lisebenze injongo yayo.
Umnumzana Effort Ncube, umcebisi enhlanganisweni emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi ukuphathwa kabi kwedolobho akumelanga kuvunyelwe edolobheni.
Ubulawayo kafanelanga amukele ubusela noma sekuthene. Lokuphathwa kabi kwedolobho kumbe ukuphila njengenyamazana kungahlonishwa umthetho. Abantu abanjalo kaphume baphele edolobheni, ungakhathalekile noma ngamakhansila kumbe izisebenzi. Kakuphenywe ke ngokuphangisa kulabo abatholakala belamacala, betheswa amacala, basuswe ezikhundleni. Kulokuthi kungene abantu abangavotelwanga, okuhle ukuthi kungene abavotelweyo. Nxa kuyukuthi kukhitshwa amakhansila ngu-10 ngaphuma ngu-10 kuvotwe endaweni ezingu-10, kumbe nxa bephuma bonke kuvotwe njalo kungabi labantu abangena bengavotelwanga.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association uthi akavumelani lombono wobuso wekhomishini.
Kulandela iziphithiphithi ezibe khona ekhansilini yakobulawayo kulamaviki adluleyo, inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association izathi gwaqa ngolwesihlanu sizahlanganela lezinye inhlanganiso ezivela kubuHarare leGweru. Sicubungula ukuthi njengoba baye baba lekhomishini kibo yasebenza njani.
Umnumzana Gilibone Khabo, isikhulumeli sebulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bangagijimeli okwekhomishini lokho.
Ukuthi kuthiwa ufake ikhomishini, ikhomishini le abantu sebekhethe ilisti yabo, angazi abantu bafika 18, but sesikhangela i-Urban Councils Act. Uminister ulelungelo lokufaka abantu abathathu kuphela. Nxa sesifuna ukufaka ilisti yabantu, kuyasomela ukubuyela kuhambe e-cabinet kube le amendment of that act. So abantu abame kancane indaba ye-commission.
Kolunye udaba, umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo utown clerk umnumzana Christopher Dube usekhweze amaphepha emthethwandaba ephikisa ukumiswa kwakhe umsebenzi ethi kulandelwe umthetho ekuqhutshweni kophenyo lwamacala awethweswayo. Ngalokho, umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami uyavuma ukuthi wamukele amaphepha ambiza emthethwandaba.
Amaphepha ngiwabonile sibili abuyile, bazonseva ngamaphepha ukuthi ngirisponde e-court. Kodwa mina ngendlela engibona ngayo nje ukuthi abantu basuke baba lembono etshiyeneyo. Mina engikukhangeleyo ukuthi nxa bekube lama-allegation and genuinely umuntu ekwazi ukuthi they are innocent, akalacala, bekulula nje ukuthi umuntu ephendule nje ama-allegations that were leveled. Kungabi le nkulumo zonke lezi ezisuka ziba khona. Okunye phela ukuthi umuntu usuke ethathe advantage ethi sefuna abanye abantu ukuthi bemncedise ukulwa impi zakhe. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi there are allegations that are there.
Izakhamuzi zakobulawayo sezibone ukufaka ikhomishini ezakhangela ngendaba zekhansili yakobulawayo kungasilo cebo elihle. Bathi labantu abakuluhlu lwasebekhethiwe ukuba bangene kukhomishini le ababoni kungabantu abangaphumelela ekulungisiseni okuhluphayo kulelo dolobho. Abenhlanganiso emele izakhamizi zakobulawayo bathe bazakuba lomhlangano ngolwesihlanu ukuxoxisana phezu kwale ikhomishini okuzabenza bazi ubuhle lobubi benyathelo leli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umchuchisi owakhokhela uphenyo lokucwayisisa ukungenela kukahulumende wele Russia kukhetho lweMelika kanye lecala elitheswa umongameli Donald Trump elokuzama ukuvimba loluphenyo, umnumzana Robert Mueller uphe ubufakazi bakhe edale lephalamende eleCongress namuhla. Wagcizelela ukuthi umongameli Trump ulakho ukubanjwa ngumthetho nxa esesukile esikhundleni. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha loludaba.
Esipha ubufakazi bakhe, umnumzana Mula uthe uma ngempumela yophenyo lwakhe yokuthi babe ngeke bageze umongameli Trump kucala lokuzama ukuvimba loluphenyo. Bekuchukwana mpela abebandla eliphikisayo elama-Democrats bezama ukuveza uTrump njengomuntu omubi owadala icala njalo omele asuswe esihlalweni. Kuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bona bebemvikela besithi akulacala alidalayo. Umula yena lanxa emude ngomzimba ubesiba mfitshane ngaso sonke isikhathi ngamazwi kumpendulo zakhe lapho ebuzisiswa ngophenyo lwakhe zinhlangothi zombili. Kodwa ukubeke kwacaca ukuthi umongameli Trump ulakho ukwetheswa icala lokuvimba isandla somthetho nxa esesukile esikhundleni ngoba umthetho okwamanje ungakuvumi ukuthi umongameli weMelika etheswe icala. Nangu ebuzwa lilunga lama-Republicans.
Could you charge the president with a crime after he left office?
Yes.
Yeah.
You believe that he committed, you could charge the President of the United States with obstruction of justice after he left office?
Yes.
Yeah.
Ethically, under the ethical standards.
Well, I'm not sure.
Ngeke ngethese umongameli icala kodwa nxa esephumile esikhundleni. Yebo uyenelisa ukwetheswa icala lokuzama ukuvimba isandla somthetho.
Persons who might be drawn into the conspiracy.
Umula ufakaze ukuthi uMongameli Trump wazama ukumxotha umsebenzi wokuphenya udaba lokudlelana kwakhe leRussia ngesikhathi sokhetho esebenzisa isiphathamandla sikahulumende wakhe uMnumzana Don McGahn. Ulandule imbiko yamaRepublicans yokuthi ungumuntu ozonda uTrump kanye labo bonke ababekuqula lophenyo lwakhe.
You made a political case instead. You put it in a paper sack, lit it on fire, dropped it on our porch, rang the doorbell, and ran.
I don't think you will review it.
Angibona ukuthi walubala kuhle ugwalo lwempumela yethu ngendlela olucace ngayo njalo olungathathisa ngodi ngayo.
The gentleman from Maryland is recognized.
Ama-Democrats wona ebeqina ngokuthi buningi ubufakazi bokuthi uTrump wazama ukuvimba uphenyo lukamula. Ngokunjalo athi kumele ajeziswe. Sibuze isiphathamandla se-MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo ukuthi ububone njani ubufakazi bukamula.
Well, I'm a Republican owner. I think his strategy is ukuthi benze umula abonakale njengomuntu report yakhe ingekho accurate ingekho fair.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika uMnumzana Kelvin Manduna yena oqhuba izifundo zakhe zePhD eHoward University uthi gaboni imizamo yamademokrasi yokuhudula uMongameli Trump emsuse embusweni phezu kwecala aletheswayo iphumelela.
Ukwaqala wona amademokrasi ngokwabo ama-senior democrats oPelosi bakhulume kudala ukuthi they are not convinced ngendaba ye-impeachment.
UMongameli Trump yena uthi umula ukuveze sobala namuhla ukuthi akulacala alidalayo njalo uthi uhlukuluzwa nje ngabebandla lamademocrats. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungamile Nkomo.
Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ezikhuthazwa ukuthi zizetshala imali ekhaya kodwa ngasikhathi sinye zithwala nzima lapho zifuna ukuthola incwadi zokuhambisa zama-passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukusilela kwephepha lokulungisa ama-passport kanye lezinye incwadi ezimqoka empilweni kaZulu sokubangele ukuthi abanye abahlala emazweni balahlekelwe ngumsebenzi ngoba incwadi zabo eziyabe sezedlule umsebenzi ziyabe zingasasebenzi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana ezimbokodo uNkosazana Victress Mathuthu utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi abanye abahlala eSouth Africa abaphelelwa ngumsebenzi ngabala ama-permit asebenza kuphela nxa i-passport layo ilungele ukusebenza.
Hey, le kuyinkinga enkulu kakhulu. Yazi angazi ukuthi ngayichaza kanjani. Ngoba ukusolakala kwephepha lokwenza i-passport eZimbabwe edinga ukuthi abantu bephume phandle kwayo. Kungenye into ukuze baphume phandle abantu kumele bathole ama-passport. Abantu abakwazi ukuhlala eZimbabwe ngesimo esikhona, abasakwazi nokuphuma ngokuthi akusela ama-passport, akusela phepha lokwenza i-passport. Lalaba abahlezi ngapha eSouth Africa abahleli ngama-permit. Ungakhumbula kahle isikhathi sathi abantu abalama-permit kakhulu abathola ngaso ama-passport. Kwakuyilesi sikhathi ukuthi maybe like asithi bo 8, 9, 10 years ago. And ama-passport lawa abawathola ngaleso sikhathi aphelwa isikhathi manje ayexpire kumele bawe renew ukuze babe lama permit kulawo ma passport amasha ngoba i permit ngaze bayithwale manje ivalid kodwa ise passportini ephelwe isikhathi kufana lokuthi abalalutho. So eke abantu abasebenza lapha eSouth Africa abaseZimbabwe abasebenzisa ama-permit abaningi ama-passport aba-expired. Lama-permit ne-passport expireleyo ase-invalid awasasebenzi loba engakaphelwa yisikhathi. Abanye basalinde ukuthi ama-permit afakwe kuma-passport kodwa azofaka kanjalo ama-permit kuma-passport aphelwe yisikhathi njalo bengasakwazi ukuthola ama-passport ngoba iZimbabwe ingaselaphepha lokwenza i-passport.
Yes, siyasizwe ukubana abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa kuyamele bayethatha amaphepha okuzalwa eZimbabwe. Udubo olukhona katheso lokusilela kwamaphepha lokudindwa lokhu alubathintanga na?
Liyabathinta kakhulu ngoba abantwana abazalelwa lapha eSouth Africa besiya e-Eastgate bayo sila lawo mafomu afilwayo bese bethola ama birth certificate asekhaya ekhaya manje noma ungayifili iphepha lapha ekhaya abasawenzi lawo manje okuyukuthi abantwana bonke abazalwa lapha kuthi sebeza hlala bengala maphepha okuzalwa lawo aseZimbabwe okuyinkinga enkulu ngoba nalapha eSouth Africa noma ungazuba umntwana umzalele lapha amaphepha lapha ngeke wathole ngoba umntwana ezalwa lapha kodwa ngokuzalwa kwakhona ungaseZimbabwe so laba abantwana bonke abasebenzalwa manje abangasakwazi ukuthola ama birth certificate le eZimbabwe kuthi ukuthi ibona abasela amaphepha nje aba identifyayo ukuthi bangaba kuphi apha until kuze kuthelakala lawo lelo phepha lokwenza lawo maphepha kuthi ukuthi bona abantwana labo nje abala identity so kuyinto enzima kakhulu abanye abantwana kumele baye ezikolo esikolo lapha eSouth Africa kufanele ukuthi babe nama birth certificate aseZimbabwe kumbe nama passport aseZimbabwe akuthi baye bathola ama study permit lapha eSouth Africa kodwa kula phepha lelo so abantu banje baphakathi kwelitshe lembokodo ngaleli simo samaphepha lawo.
Lo nkosazana Victress Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim imbokodo obexoxa icingweni lesistudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukusenjalo izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhuthaza ikhomishini elwisana lenkohlakalo eZimbabwe e-Anti-Corruption Commission ukuthi isebenze ngokungesabi lokungakhethi njengekhomishini ecubungula izenzo zenkohlakalo kwele South Africa e-Judicial Commission of Inquiry into Allegations of State Capture, Corruption and Fraud. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ekhonale kwele South Africa.
Selokhu ikhomishini ecubungula izenzo zenkohlakalo kwele South Africa iqala ukusebenza mhla ka 21 Ncwabakazi 2018 isibize abantu phose ikhulu bebuzwa egcekeni libalele umuntu wonke ezizwela emsakazweni kamabona kude ngenkohlakalo abayibonayo abayaziyo lecatshangelwa ukuthi bayenza. Kuleli nani goqela owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma, ababengabaphathi ntambo, ababengabaqondisi bamankampani kahulumende, abaqondisi bamankampani azimeleyo, labanye abalento abayaziyo ngokuhuquluzwa kwempahla lemali yesizwe. Le yinto abeZimbabwe abasemazweni abathi bafuna ukubona isenziwa yikomishini elwisa inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Okwaqala bathi kusegcekene ukuthi iningi zenkokheli zelizwe kugoqela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe labanye abalokhu bekuhulumende kathesi balenodwe esezandleni zabo entshontshwe emnothweni welizwe. Unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngqabutho Mabena uthi ngesikhathi kususwa uMgabe esihlalweni kwathiwa kulabantu abalenkohlakalo eduze kwakhe ngakho yibo labo bantu likomishini okufuze iqale ngabo.
Kukhangelwe kakhulu ama-parastatals ngoba siyabona ama-parastatals lawo asehamba ngamadolo sokwaphela eZimbabwe sesilendize yodwa ize sasiyehluleka ukuthi abantu bathole i-electricity ozisikozidili sokwavalwa konke lokhu kusenziwa yi-corruption.
Osebenze ofisini ezokwethulwa kwemibiko ebandleni lezaphu uMnumzana Nkosikhona Ndlovu uthi asikho isizathu esenza likomishini ibilokhu ingakaqali umsebenzi wayo ngoba ubufakazi bokuthi kulamasela abulele umnotho bugcwele ndawana yonke.
Umama uMildred Chiri ubelokhu ekhipha ama-auditor general reports atshengisela ubugwelegwele obwenzakala emakhansilini, atshengisela ubugwelegwele obwenzakala lawa esingathi ngama-parastatals. So mina ngibona ngalo bufakazi bona lobo benele ukuthi abantu bengabotshwa njalo ubugwelegwele bumiswe. Uhle kukhangele ukuthi wathatha izimali ziphi, nguphi wasebenzisa izinto ngendlela ezingayisizo, nguphi kubotshwa abantu, abantu behanjiswa emthethandaba, yindlela yokuqala yokuqeda ngabo ubugwelegwele.
Umelo MDC ekhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa kwele South Africa, uMnumzana Austin Moyo, uthi ikhomishini yeSouth Africa isibonelwe sihle kakhulu ngoba wonke othintekayo uyabuzisiswa kukoqela abaphathi ntambo abasesikhundleni.
siyabona ke manje ukuthi nanzi impethu phela ziyavela obala esingakwazi ke ukuthi lezi impethu zizowubona na umnyango wasenkantolo noma zizozindizela zihambe okusalayo iyadingeka le commission ukuthi ibe khona eZimbabwe yenkohlakalo ama commission azodingida zonke lezi zinto zenkohlakalo ezenzeka nokukhwabanisa selokhu sathola uzibuso
umnumzana makahlela dube yena uthi lelutshwana ithemba lokuthi icommission le iza kwenza umsebenzi onxomekayo njengoba kule nqwaba yabasebandleni elibusayo okwaziwayo ukuthi kufanele ukuthi ngabe vele basejele kodwa baqhubekela phambili bentshontsha libalele
well noma ikhona angiboni mehluko noma ingekho kuyafana ukuthi khona kayikho akukho mehluko ozoba khona njalo kunomehluko oza kushintsha isimo sabo ngoba vele bona bonke njengamasela nje
abanye bathu hlupho oluzahlangana lecommission yeZimbabwe ukuthi bakhona abangathintwayo ngoba besondelelene lababusayo manje kanti ke kwele South Africa babiza loba ngubani ungakhathalekile loba wazana lo mongameli bathi kuqakathekile ukuthi commission le izimele umsebenzi wayo ungalawulwa yofisi kamongameli ukuze laye mayebiziwe kube lula ukuthi abuzisiswe njengalokho okwenzakala kwele South Africa. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Kusenjalo sekuqhamuke ukungezwani phakathi kwabachayeli bezimoto ezithwala abantu bakwele Botswana labele Zimbabwe edolobheni leFrancistown. Umartin Ngwenyawo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeBotswana Bus Trucks and Taxis Association, umnumzana Brian Moyo uthiswa kulokufuthelana okubi phakathi kwabachayeli beBotswana labeZimbabwe phezu kodaba lokubanga abasebenzisa izimota zabo emangweni ophakathi kweFrancistown leRamokgwebane. Umoyo uthi ubudlelwano sobehlile kakhulu labanye babo beZimbabwe abangela maphepha okuthi imota zabo zithwale izihambi. Sebeke bazama ukukhulumisana nalabe Zimbabwe ukuthi bayekele abakwenzayo ngoba kulakho ukudala uqhamuka kodlakela noma nje bona bengafuni ukuthi abantu balwe njengalokhu ukwenzakala kwele South Africa kutsho umoyo. Okumele kwenzekela ukuthi abe Botswana bathwala impahla lesikhambi kusuka eFrancistown kusiya emngceleni wePlumtree bese bededela abakobulawayo abaqedisa uhambo kodwa omalayitsha bona bathwala kusuka umango wonke usuka eFrancistown besiya kobulawayo. Umoyo uthi ukhathazwa ukuthi omalayitsha laba bathwala konke impahla efana lamafutha ezimota lesihambi emoteni yinye ngoba lokhu kufaka impilo zabantu engozini. Amapolisa aseceliwe ukuthi aphathise ukubopha abazatholakala besephula umthetho. Omunye wabomalayitsha umzona Gabriel Sibindi uthi kulezi nsuku akulula emangweni weFrancistown kanye lePlumtree ngoba abalemchova esemthethweni besidla amalahle.
Sizama ukuziphilisa bekuphileka kodwa khathesi sekunzima ngoba laba abalama register taxi sebechinga besithi sibathathela ibhizimusi. Amapolisa akupha itikiti le 3000 uma engakubamba kuchovisa okungekho emthethweni.
Wakwele Botswana olemota ebhaliswe kusemthethweni umnumzana Kahiso Kinosi uthi ibhizimusi yabo isiphansi inxa abachova okungekho emthethweni.
This problem has been escalating. So
kacina sibona kufanele ukuthi sibike lolu daba emapholiseni kanye njalo sixoxisane nenhlanganiso yethu yama-Taxis Association ukuze sizame ukuqeda udubo lolu.
Izihambi sezilutshani oluhluphekayo ngesikhathi indlovu ezimbili zisilwa abanye abanjengo mnumzana Andreas Sibanda besithi udubo lezimota esihamba kusemthethweni ukuthi zibachiya emngceleni wePlumtree bona beyabe besindwa zimpahla kukanti omalayitsha bayabafikisa kobulawayo.
Uhlupho ukuthi amakhombe asichiya eborder noma usiya kobulawayo abasavumi ukuthi sigade noma yipi imoto besithi kumele sigade ama-registered khombe. Kodwa uhlupho lwakhona ukuthi abasemthethweni bayakuchiya eborder noma wena uthwele impahla eningi.
Umoyo yena uthi inombolo zitshengisa ukuthi kule moto zabo malayitsha ezifika amachumi amane ezingena zizothwala abantu lempahla eFrancistown ngelanga. Uthi imizamo yokukhulumisana labayephula imithetho ungathi yehlula yikho bacina bekhulumisana lamapholisa ukuthi baphathise. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eSabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.